OA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2019 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho olushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibili angakutshela konke, uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphendukisa.
Kodwa amalunga ebandla leZANU PF athi kumele uZulu abekezele.
Asifuni ukumnika ichange. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi khona sesingabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona, Rome was not built in one day.
Ubikwa ukuthi icele leZANU PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa uhulumende kaMnangagwa.
IZANU PF ekhona kunodisposition ayesali i-40 azi ngathi ayesali ngitshola kancane.
Iba indlala isithwa lesenzima abantu eMathebeleni South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa ilizwe leZimbabwe.
Mhla ka 16 kuLwezi ngomnyaka ka 2017 ibandla leZANU PF abalwa impi yenkululeko. Ibutho labantu abanengi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe athiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa ukuthi uzaguqula okunengi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombonolo ngukosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho olushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibili angakutshela konke, uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphendukisa. Ngibona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi ukuyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right ngoba anti phela babe bevuka bezihlalela ekhaya. Angijho ukuthi bonke bayasapota, but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizihlalele, ngizigwejisele i-grocery every month ibuya ngisidla. Sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo, i-grocery ibuya ngizidlela. Angiboni inkinga ukuthi ngingaze ntshone sithi hayi kubi, angiyiboni sibili i-problem yangkhona. So ngokubona kwami asizameni. Wena ngani singayenza enye iplani engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa imali. Abantu bayehlulwa zimali ukuhambe khabe siyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngale. Kwenze ukuthi sibone ukuthi okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathi emavotini la esidlulekiwe ukuvota ku-Facebook singayi uyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli u-Emmerson Mnangagwa usebe esikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalo, uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osomabhizinisi ivulekile. Kutani namhlanje nxa sikhuluma ama-factory alokhu evaliwe, imisebenzi hatshi kayibonwa, amaphephandaba nemisakazo kwaZulu kulokhu kusezandleni zeZANU PF, amalungelo akaZulu ayabhidlizwa, abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emisebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi?
Umnumzana Dan Moyo okubandlale MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ule mibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe. Ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile o esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Collins Banda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USpanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuthiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi ukuthi ngiyami ngedwa. Iyasheywa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxenyeka yisilo elila muntu oseceleni kwami lana. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya, sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda, sivumelane. Phela kuqakathekile ukuthi kusibe lokuthula, ukuthula okukhona asitsho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile, siyathuseka ngombuso okhona, siyasuthiseka ngalokhu esiyikho khona. Khathesi uyangikhola ukuthi lo muntu sikahonse ukuthi uyasuthiseka.
Kodwa-ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuni ukumnika ithanga. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi singabe sithi khona sesingabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day. Kulula ukudiliza indlela baba kaphezu. Kodwa singathi akuyakhe imise futhi siyazi kuyathatha isikhathi eside. Asibekezeleni, sinyamezele.
Akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Yesike singena kolunye udaba khona manje. Ibandla leZANU PF lithi akumelanga uZulu asekele amalunga ecele lebandla leli awe-Generation 40 okanya engani asevuselela ukuthatha umbuso welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abakucele leli umnumzana Sevia Kasukwere kubikwa ukuthi ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluzayo. Abasekela uKasukwere basebenzisa ubulembu beTwitter ukuthi bakhankase ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Tyson wabantu. UKasukwere walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma labanye bakhe abagoqela usikamfundo uJonathan Moyo lomnumzana Patrick Juwao ababaleka eZimbabwe ngomnyaka ka-2017 ibutho lisusa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni. Ibutho lalithe uKasukwere lamalunga e-Generation 40 yiwo ayesebusa eZimbabwe hashi umongameli Robert Mugabe wayesegugile. Ibutho lathi abantu laba babesenza ukuganga okumangalisayo. Ngaleso sikhathi kukhanya engani babefuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo usanda kwethula umbiko othi iGeneration 40 yisitha sikaZulu. Kambe kutshoni lokhu? Ukuze sizwe okunenge sixoxele umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU PF.
iZANU PF leyo ekhona kunye-distribution ayesabi i-40 ngathi ayesabi ngitshona kancane. But amazwi ababekhithwe yisikhulumeli sebandla lethu ubaba uSK Moyo ikubana atshengisa abantu ukuthi laba abantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela ngemisebenzi yabo sekuma-ministries yibo abantu abayenze ilizwe labanzima. Ngaleyo ndlela yikho akutsho ukuthi laba bantu bayisitha sabantu. Ungazi ukuthi khona iZANU PF ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uEdwin Mnangagwa iyabesaba. Sikhulumele ukuthi uwenza kwabo yikho esithi esingathi bayizitha zabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu lelungelo lokuthi ayenza akufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho lethu zinjalo. So manje-ke i-G40 iyabe ivinjelwani kolapho?
Sikuthi iyavinjwa kodwa sikhane nemthi yibo phela abantu kade bekuZANU PF ngayizolo. Yibo futhi njalo abantu abayenza ukuthi ilizwe libe lokunzima lobe simkhangelelile. Njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abakuhulumende. Sikhangele futhi njalo labantu abasebandleni indlela kade beyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa ngaleyo ndlela thina siwabona ungani vele okobesilwa ngendlela engathi ukuthi khona khona balwela abantu but balwela ezabo izikhundla ekadibe nazo ngayizolo.
Kodwa ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababe ku-G40 lalaba babusa lamhlanje bayafanana nje, akula mehluko nxa abantu bekhuluma. Akunjalo ke baba Inkomo?
Hayi, akunjalo. Iqiniso likhona ukuthi nje anti abantu lapha ufuna ukungena ngathi ungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa uyidini nakaza singene kunabantu abayisinezitha eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthengise ebantwini ukuthi ubaba umnankazi uyenelisa bona baze funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezindlela singathi vele badikela okuningi phambi kwendlela ekababa uyidini nakaza. Kodwa esikho ukuthi upresident nebandla lezamkeni sizaphumelela kuphela noba kunokuzima okunjani.
Pho-ke manje njengoba kusokuthiwa laba izitha zabantu abasoze abantu be-G40 bechaywe ngabanye abantu?
Hayi, ibandla lezamkhefu alikhuthazi ukuchaya abantu. Lokuba nje kusenzela abantu bengabalandeli kuphela nje. Hayi, kwakuthiwa kaphotiwhatsapp akithi umuntu lelungelo lokuthi ayenza ukuthaya sebesesikwenzela ukubathengisela abantu ukuthi hayi laba bantu abe-G40 laba labantu labana abayizitha likhumbula ukuthi izolo benzeni lokuhlukula unweza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarani zade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface zadlala singakhala ukuthi abantu kade bedistra njani ngaleyo ndlela na-amministrs zadezanwa njani yikho kupekadinesa ukutshoyo asitho ukuthi bangathi akumbukutheni izamkefu libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu PF. Sixoxe laye esefilaphosi esabelweni seMatabeleland South.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Okwamanje sike sikhangele okwenzakala esabelweni. Izakhamizi zezansi emandebeleni zithi zibhekane lendlala embi njalo umumbu esezuthola ovela kuhulumende uphehliwe. Izifuyo lazo siqhubekela phambili zisifa ngenxa yendlala. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi umangoyiselala eziko emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kuthi umumbu eziwuthola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe. Unkosikazi Thalia Ndlovu isakhamuzi seNtebe uthi basala lo mumbu omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa.
Indlala inkulu kakhulu lo nyaka, akulanto eraiti. Abantu nezifuyo konke kuyafanana. Loba la ehulumende zami kuletha okuwamangamasakalokho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela. Kuzima sibili indlala yelo nyaka sibili hayi.
Amazwi akhagcizelelwe unkosikazi Maki Moyo isakhamuzi semawane oleminyaka okuzalwe ngamathuma esikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu uphehliwe bathola nzima ukubhadala indleko zokuthwala lowo mumbu.
Iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasila lutho kusukela noma benolala siwahola amanye siwahola ebolile siwakhiphe sipepe uyesusigogokela ilodo elinye lonke amabele lonke ebolile ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha liphomoya manje mina ngingugogo nginje ngiyayithatha.
Umama ugcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lodubo lokusilela kwamanzi esigabeni sabo.
Ukuthi singathi siphila kuhle emaphandleni hhayi ngoba le damu amanzi esiwanathayo yidlana lerusi siwagebha edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye bayenza imithombo kunathi sinkomo banathi sidlele mbuzi sibe lathi sesiphelela nxa sifika lapha ekhavele serusile avela kula buhle mawane lapha ngoba noma sikhangele zazokuthi okunye ufile ngendlala.
Izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi njalo sezidlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezibuleyo indlala ezansi emandebeleni. Umnumzana Shepherd Ncube Ntepe uthi simo sendlela sibi lonyaka njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe.
Drought yalo nyaka inzima kakhulu, ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istock feed lokuzinika utshani mhlawumbe utshani lestock feed lamahlanga kwezela ukuthi zizama ukuthi zithola amandla lesawudu hayi simo sendlala sikhulu kakhulu vele lonyaka esayidini lezifuyo ngobuningi vele zifile zivulwa indlala lamanzi ahlupha futhi
esinesakhamuzi sentepe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kwenqatshelwe indlala.
Kalezi kunje seyizulu lingani, enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola ukwenzakala phandle lapha esingathi i-pollution kukhulu kakhulu, kusilama plastic ongawabona lapha uchaya luvala ukuthi njengoba egqibeleka phansi. Ama-pastures lokwana singathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela. Ngoba lapho kugqibela khona ama-plastic onke lawa kusoze kube khona ukuza kumila futhi.
Ukhansela ka-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kalamali yokusungula inhlelo zokuphathisa zulu emaphandleni, iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokusigebhela imigodi yamanzi.
Sengilolunye uhlelo njengokhansela endlwenzayo ngikhulumisana lezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. So far ngithe ngilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each imize ngu-27.
Esethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ngolosine, umphathi ntambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelwe lokuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uzulu ukudla elizweni lonke jikelele ngoba iningi libhekane lendlala. Izulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezijeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiSentebe ngu-Albert Ncube.
Sonke isikhathi abasifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali i-Finance Committee. Sicubungula umnotho welizwe.
Ngiyabonga kakhulu. Siyakhumbula ukuthi sizivunisa from 1980 saba le mali esasithi ngeyethu currency from 1980 to 2009 khonapho sifika ukuthi sifike ku 2009 yayilokho iyengezwa ukuthi kathe sisoku sokuprinta ama $50 kathe sokuprinta ama $100 sokuprinta ama $500 sokuprinta ama $1,000 kwaze kwacela ukungasakwanisi lokuwabala amazero akhona sokungama quintillion. Kwatshintshani? Akula into eyatshintshayo. Okwayenzakalayo yikuthi lawo maquintrilioni lalabana babesithi sesevile ipension, sikhuluma nje sebengabantu abahluphekayo abaselalutho abaselalutho lokubamba. Lalabana abanye abathengisa inkomo besithi wethi ngithenga inkomo yami kuzangigcina kusasa uzangigcinela labazukulu abantu abami abaselalutho lokubamba. Pho kathesi sesilungise enye icurrency kumele sikhangele imbali. Imbali iqakathekile, ngeke siyibalekile. IZimbabwe uhulumende lo khona uhlala esithi sengilungise inye currency, sengilungise inye idola, esenza ama worthless currency. Sike sasizakala sesisebenzisa US dollar, sesisebenzisa rand, sesisebenzisa iBotswana pula, nokuthi bakusitophelani khonoko, good news. So bazathi khathe sebelungise inye, sisuke kuzim dollar saya kubond note, saya kuma quintillion lawo, saya khathe sesukuma RTGS kakusiphathis. Ilizwe nxa lisiba le currency, lisiba le mali, asike khangela umzekeliso wamarandi. Irandi lokhu ngazalwayo mina ngalifica irandi likhona. Khathe sezizwe nilomzukulu. Angaze ngizwe ukuthi alitshintshiwe kumbe lizivuke selingama quintillion. Lilokho lithenga ngendlela elithenga ngayo mina kususela ngizalo.
irandi lokho ligcine fana kanti awu ethu lehlala itshintshitshintshwa isekelwa ngani imali phela kumele ibe lolutho elisekelayo eliyabe ithengiswa izinto eziphuma phandle zithengiswa ziletha elizweni i-foreign currency ukwenzela ukuthi yethu i-currency layo ihlale iqinile thina silani esikuthengisayo ukuze ayenze izidola leyo ihlale iqinile izimbabwe yonke jikelele
khona ukuswelakala kwemali lokhu kuphatha njani abantu ezigabeni zabo nxa lifika kuma-constituencies zenu lapho abantu bahlezi njani
angikhuluma kunje i-disaster sihlobo sami ngikhuluma kunje ngikhangela lawo nokuthiwa ngama-child headed families ngikhangele lalo ugogo sechiyelwe abazukulu not echiyelwe abazukulu ngoba abantu baye eGoli echiyelwe abazukulu ngoba sebebhubhile abantwana abazukulu sebeselele ugogo ugogo kala plan ugogo ungakhala ipension yakhe uhola kumbe $20 i-RTGS leyo umthovu uyimalini ukuthi ahambe eyithatha ithukele iyimalini impuphu iyimalini singakhuluma khangela kuma-constituencies kuyesabeka okunokumangalisayo lalaba ababenayo imali khona ivuke ekhathesi layo kayisathengi lutho noma kade ugcinile usithi hhayi mina senza usebenzisa imali yami sengikuphentshini kayisathengi lutho sikhangele lo hulumende wakhona akula action ayithathayo kumbe mhlawumbe kabakwazi kumbe mhlawumbe kabangeni ebantwini ukuthi babone ukuthi abantu bahlezi njani kuma-constituencies lapha bona babe lokho begijima lezi moto behamba up and down bengaxoxisani labantu ukuthi babone otherwise yi-disaster kuyesabeka okwenzakalayo la elizweni abantu kabasela lutho abantu sebexakile nothi ukuxaka kokuthi futhi ube nomzimba omncane but ukuxaka kokuthi uyaswela lokuthi udleni abantwana bazabe belokho bekhala and ikakhulu abadubeka kakhulu ngabomama ngoba umntwana uyabe ekhalela umama ukuthi mina ndizawudlani sabhekana nemali zama-school fees sifuna ukuthi abantwana bethu bagqoke sifuna amanzi sifuna amagesi konke khona kokwesi isikhathi sisele nemali yokuthi sibhadale
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dorcas Sibanda ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga sike singeneke khona manje kuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba silo Chris Gande
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa lapho asecula khona ingoma ezimnandi
ngelela balaleli nabalandeli obingelela yenguladi
ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli
ngiphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango well ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa
Oh,
siyazi ukuba ubucula umculo kamaskandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile uhamba njani
okay angeke ngithi ngawiyeka umaskandi ake ngiyibeke kanje namanje ngisawucula umculo kamaskandi akula nto engayitshintshayo ngingathi ngibamba zandla zombili umaskandi ne-afropop
Ingoma zakho osuzethulile zingaki njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leChristmas.
Nginengoma engikhiphile manje ethi inyama yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le afropop.
Akusitele ke ngamafitshane ngengoma yakho entshale ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni.
Okay. ingoma le sinyama yembongolo the time ngibhala yazibe ngikhumbula kudala amatshe esancwebeka bekuwumdlalo ebesithanda ukuwudlala kakhulu sisakhula yayithi inyama yembongolo khetha omthandayo so ngithe ma ngene estudio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba wasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando ingoma yothando so ngakubona futhi ukuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala so yeah ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo ngiyabonga
hayi lathi siyabonga Mandlovu sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo
Sikesiboneke ngamafutshane kwezemidlalo yekasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla iqembu le-Highlanders libe ngutshikile ubhanqa 0-0 lile-FC Platinum kweminye imidlalo efanayo Tel 1-2 Triangle United 0 Chicken Inn 1 Wange 1 Rentals 2 Moshoane Stars 0 Ngezi Platinum 0 Chapungu 0 Singakehlukani wothi sikhangeleke indaba ebezikhokhela namhlanje abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa wasefika isapho se iminyaka emibili ebusa kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele kubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa ukhetho oluzayo abantu abaningi bakhala kakhulu ngendlala eMatholini South siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje Wolivalisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ngesikhathi esifanayo kusasa.